Nga kulo muntu okade sacabanga ukuthi umnanga gwakuleyinye into emangalisayo azayenza eZimbabwe, I think sekusegcekeni ukuthi-ke lo unumzana sephelelwe udinga indlela zonke nje angahlukumeza abantu, ngoba akula muntu okade engacabanga ukuthi kona ngemva kwamgabe kulo muntu ongabuya lo mbono okwenza umthetho ongelancedo njengalowo mthetho ofuna ukwenziwa ngomnankagwa abangani bakhe. Kodwa kuyadingisela-ke ukuthi izindlela nje zokuthi behlukumeze uZulu, behlukumeze amabandla aphikisayo, bephinde behlukumeze inhlanganiso ezikhangelane lamalungelo oluntu.
Umnankagwa uhlala esithi uhulumende wakhe uyawuhlonipha umbuso wabantu, idemokrasi kanye lamalungelo kaZulu. Nxa sikhangela umthetho lo singathi uyahambelana yini lakukhulumayo?
Ukuhlukunyezwa kwabantu lokungahlonitshwa kwamalungelo abantu kuyamangalisa eZimbabwe. Uyacabanga-ke ukuthi 1 August ngo-2018 kwadutshulwa abantu, kwangabi indaba zalutho, akula muntu owabothwayo. Kwayenziwa-ke iMohlanti Commission, lanamhla okwaphuma lapho kulokhu kungakagcwaliswa. Kwaba ngo-January 2019 kwaba lama-demonstrations besingathi ngama-food riots, ikakhulu koBulawayo. Kwabothwa abantu abafika 1000, abanye balimala, badutshulwa, batshaywa abantu. Kwaba lama-cases 12 abantu abahamba besiya report eCentral Police besithi batshaywe ngamasosha. Lanamuhla-ke ama-cases lawo alokhu ngakayi-investigatwa. Omama badlwengula njalo, akulanto eyenzakalayo. Phakathi kwesikhathi lapha between 2017 andakathesi sekulama-cases afika phose 30 abantu abakidnetshwayo, ukuadaptwa, ukuthathwa ezindlini zabo ebusuku besiyatshaywa, into ezinjalo. Singakhangela indlela abantu abahlukunyezwe ngayo ngesikhathi se-lockdown sukusela ngo-March kuze kuzofika kathesi kuyamangalisa. KoBulawayo sekulabantu kumbe phose 4 abadutshulwa ngamapolisa bafa ngesikhathi se-lockdown, abanye bathaywa, baqanyulwa izandla. Uzacabanga omama be-Country Park abacathulwa ngamapolisa kwaba nzima. So umnankagwa since ethethe in terms of ama-human rights abuses sekube worse. I think sesiphose sicabanga ukuthi ngxaye sekuyigugrawundi yesibili. So ngabantu abatshona behlukumeza abantu bona labo, and abantu abamele bekunanzelele ukuthi kulo mehluko phakathi kokuba patriotic lokuthanda izano. Ukusupporta izano is not being patriotic. Ukuthanda ilizwe leZimbabwe kuba patriotic. Abantu ilizwe leZimbabwe bayalithanda, but abakuzondayo ngumbuso wezano ohlukumeza abantu, umbuso ontshontsha imali zabantu, umbuso olutha i-economy yamadamu ndi lamagolide bebiza amaChina egebha amagodi ilizwe lonke leli.